Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Mphalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlano ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro siya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo leMercedes Benz kanye leRolli. Abenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokuxhawulana ezimfeni njengendlela yokuzivikela kusihudo sekholera ngalesi sikhathi sekhefu. Kukanti uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elinengi elilolaka nomoya kuze kuyefika umhla ka-13 kaMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro siya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo leMercedes Benz kanye leRolli. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi lingozi yenzakalele eduzane lesikolo seTickleford Primary eMarondera sokusiya tshaya ihola lechumi 9:40 ekuseni. Uthi abalimeleyo bangamachumi amane 40 kanti abalichumi lanhlanu babo 15 bese simeni esibi. Unyathi uthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu kusukela kumhla ka 15 kulenyanga kusiyafika izolo selifike kumachumi phose ayisitshiya galolunye 87. Ngasikhathi sinye nyakenye kwasokubhubhe abantu abedlula ikhulu 102. Unyathi ukhuthaze abatshayeli ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe lezi ngozi. Amazwi akhe asekelwe isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembalami Dube.
Ilizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imawu. Sokananzela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane. Ithi imncane njalo eminengi yakhona ilamagodi. Njalo uzafica ukuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo abaphumuli. Osomabhizinisi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bagcina bephendukisa umuntu ahamba ayephenduka aphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonokhana-ke kuze kuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bagcine bengena ezingozini. Njalo okunye ukuthi kukhangelelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala obuningi okwenza ukuthi umuntu agcine esehamba esephandliwe. Khonokhana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Xa sikhangela imigwaqo yelizwe kuzafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo uhlupho esinalo ukuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo weMpumalanga, hayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela uBed Bridge Masingo Harare Road, hayi nale ziyalunga. Kodwa nxa sikhangela ngapha kusiza ngapha kuBed Bridge Bulawayo Victoria Falls kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road kugcwele amagodi. Ukhangele otsholotsho Bulawayo Road kugcwele amagodi. So singele sisho ukuthi indawo zilunga zonke kutsho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemgwaqo lezi. Kodwa siyabhaba siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima zisuka udorobho ngedorobho zibhadala umatolgate ngale izinali iyabhadala. Imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyakwazi ukuthi imali yeZimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali leyo isikhulungwane ipeti ngaba sihamba phezu kwamathara asethusayo kodwa ke sibe sisiba-ke lokhopho ukuthi kambe nxa izimota zonke lezi zibhadala izimali zonke lezi ezizibhadalayo imali yakho liyangaka ngakuthi uyalungisa umgwaqo yonke yelizwe nxa kusehlula ukuthi ilizwe lilungisa umgwaqo kakudingwe futhi iinkampani ezizohlonze ezinjengalezi zabo ezalungiswa iplumtree mutare road yo-group 5 loba balungisa umgwaqo yezimbabwe um kufakwa amatolgate imali-ke kube imali ye-maintenance ngaba njalo-ke kungasilungela kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa abatshayeli abangacabanga ukutshayela bedakiwe?
Umthetho uthi umuntu nxa esenathile wabhandlwa kathiyane lokubamba isidrayiva anike omunye amncedise ekudrayiveni kumbe nxa ubona ukuthi kakula muntu wakuncedisa ungumtshayeli uthe wathatha amanzi amponjwana hhayi ungangomthatha itheksi utshiye imoto yakho lapho ekhona kunguzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufake abantu engozini ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umtshayeli esethe wangena emgwaqweni engatshayeli ngendlela eqondileyo kayishiye yedwa osengena engozini ngoba sengenisa labantu abanye abaningi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization namuhla ikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela emkhuhlaneni wesihudo sekholera ngokuchiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Embikweni ewethule enkundleni yokuxhumana e-X, linhlanganiso ithi abantu kumele bageze izandla ngesepa ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke eZimbabwe kunyanga ezedluleyo usubulele abantu abangamakhulu amabili alamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,533. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo Kansila kaWard 9 ngoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWorld Health Organization ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe makhangela moso even edrobheni lakoBulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanimanzi asithethe nje linyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba bembuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanzi saphuma le-resolution yokuthi inezimatch ezisifake 120-hour water shedding but ngesikhathi sekhefu sonke sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-water shedding sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Namba linyathelo eqakatheke kakhulu elenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
KoBulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
KoBulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benawo lomchapa into leyingabavakajela. Le nkuthazo isikhona from lathi njenga uma ngisaka koBulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba leyo yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izibi?
Sibe nemizamo ethile njengoba sekwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaqanisa ukuthi sithenge six lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedisa ukunyani ukubutha izibi lezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izibi sezibuthwa ngesikhathi kodwa futhi-ke sibe sesibeka ngakubona sigakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo into lezo ngazinandela njenge-market obulawayo lapha kwakunganjani. Kula bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga. Ikubona ubulawayo ungagayela kusikipiti laphana kasakhangeleki. Lathi sile mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa yathola kodwa ajikela khona pha. Andiyebo. So sikefathi ke sizazama ukuthi kathesi ke njengoba sesilamanye ama-candidates alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5. Sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwanisi ukusigoqelela abantu bakho laba abanye abakhona. Sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative. Nxa sikhuluma sixoxisa nawo bona labo amanye ama-candidates-ke asijoyinileyo ebandleni busayo.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 koBulawayo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Ukuguquka komumo womkhathi kuqhubekela phambili kudala umonakalo lobunzima emazweni omhlaba okugoqela laseZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi luthi kuza kuna izulu eliningi kakhulu elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 30 Mpalakazi. Izulu leli eliphuza ukuqala ukuna njalo lilomoya kanye lombane selichiye abalimi abanengi besebunzimene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumlimisi esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds umnumzana Eugene Dube.
Lesi sikhathi esingasisebenzisa ukuthi khona balime njalo futhi bahlanyele. Njabo lapha nxa behlanyela khona phana ngikhuthaza ukuthi khona kabasebenzi inhlanyele ezikhangisayo kakhulu. Kule nhlanyele ezikhangisayo zithatha ama-90 days unezingana nje ukuze babambe umkhathi. Mina yakhumbula ukuthi khona sisakhula thina sasinxa sisekhaya khonaphana sasiya kudla ihlobo. But into emangalisayo athethe ngenxa yokutshinda komkhathi. Abantu kathesi ngoDisemba kusathi kuJanuwari kathesi abantu balokhu belima. So ngikhuthaza ukuthi khona abalimi bethu kabasebenzi inhlanyelo ezikhangisayo ezomumbu njalo futhi balime inhlanyelo ezimela izulu elilithwana nokuthisa ezinjengenyawuthi namabele.
Izulu lilakho ukuthi lingani okwesikhathi eside kwini okungenziwa ikakhulu sikhangela izifuyo.
Into enginazeleleka ukuthi abantu abamnyama asizwisisi. Ufithe umuntu elenkopho eziyi-100 but ukudla kwezifuyo sithi njengotshani isihlahla akusela lutho. But uzafike umuntu oloku ebekezela njalo eleswe ezinjalo. So mina bengikhuthaza abalimi ukuthi khona wethe ule nkomo eziyi-10 kumbe ule nkomo eziyi-20 kathingi zezimbili laphana akwazi ukuthi athenge i-feed yenkomo ukuze inkomo zenu zana nje azi-feed azi-supplemente ukuze lazo zikwanise ukuthi khona zingathuvi anto zingawi zingalali phansi ngoba inkomo ingalala phansi ayisavuki khonaphana ukuvuka kwayo sekunzima. So asifideni iinkomo zethu ukuthi khona lazo zigeyine lazo zibe nomzimba zingagxake kakhulu ukuthi zingagcina zisiwa phansi.
Njengoba izulu liphuzile ukuna yiziphi izilimo okufanele abalimi bezilime?
Into yokuqala nxa belima umumbu kabathathe ihlale eziqalayo eziphangisayo. Okwesibili kabafake amabele kabafaka inyawuthi. Inyawuthi lamabele kuyamela ukuthisa, kuyamela izulu elilutshwana. Inyawuthi lamabele izulu lingahamba khonaphana into ezakalayo. Into lena isilimo sinesana siyama ukukhula. Simelela ini uzithulele elinye izulu. So akusasebenzisi manzi amaningi. So sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafaka inyawuthi, kabafaka amabele. Ngiyashuwarensi ukuthi khona umumbu nxa waphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo anti but amabele nenyawuti ukuvuna abazafuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake indlubu abafake ukuthi lamazambane. Lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi kwezokulima esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abebutho le-Israel bahlasele kakubi namuhla eGaza bephosela amabhomba. Lokhu kulandela imibiko yenkokheli ye-Israel izolo eyokuthi bazaqinisa impi eGaza osekuchiye inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ikhathazekile ngokuvikeleka kwabangahlomanga. I-Israel ithi sekulamasotsha ayo edlula ikhulu lengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhidlize indawo eziningi zeGaza, njalo uhlangothi lwezempila kahle eGaza luthi kulabe siPalestina bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,400 asebefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphepheli babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe le mpilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho esingabona amazwe omabili edlelana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yikuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israel olokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu bonke abafanele babe lokudla, kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abephila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silonkosikazi Sakhile Ne ohlala kwele Botswana. Yena ke unceda abaswelayo abagoqela abantwana abangamantombazana abaswela imvunulo yokusebenzisa uma besesikhathini. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Yamichisimuntu ingekho bethi ngoba ngisebenza, anginelisa ngihamba ekhaya ngomsebenzi, but ngikwanisa ukuphekelezela bese ekhaya, ayindlela yokubhizi njalo abantu ngokuningi. Lelizwe ngilombone ekhaya abaningi bangibona bahambango bakhala ngemali, ukuthi holiday yangkhona noma manje bahambe ukuthi week yami bafuna imali yokufisa abantwana so abanye bahambile abanye abahamba reason being abanye bakhala ngemali abanye bahambile ku right here
yes singathi nxa sukhangele umnyaka lo obuyayo njengomuntu ohlala khona ngapho ke eBotswana njengabanengi abadabuka eZimbabwe kuyabe kunjani
sikhangele lesifisele ukuthi umnyaka lo uzayo ngomnyaka ongcono umnyaka oba olemali ukwazi ukuthi umuntu asebenzi athole imali ngoba lo mnyaka ebesikiwo hesh bekuyiwudenza amazinga but lo esingena kuyo sikhulume ukuthi ungomnyaka o-right onokuthi wonke umuntu akwanisi ukuthi asebenzi athole imali akwanisi ukusapota abantwana mbela abazali ekhaya yikho esikufiselayo lezulu ngoba thesi sikhuluma izulu yama since izolo so sikhangelele ukuthi be ngumnyaka omuhle ukwenzela ukuthi sikwanisi ukuphila kuhle
yes zokuthiwa abanye bentu liyanceda lekhaya kakhulu kakhulu njalo linceda labantu abaswelayo akusitshele ngalokho ukuthi linceda ngaphi langaphi
emakhaya siyabe sinceda kakhulu njengami ngiyanceda kakhulu abantu abaleyo engibonayo lami ukuthi awenelisi ikakhulu njengalapha engikhona ngiyangikhangela i-situation yomuntu engabe ngibona ukuthi uselesikhathi ehlala lapha akala msebenzi awenzayo ulabantwana ekhaya akenelisi khona ukuthi ahambe ayebona abantwana during the holiday so ngiyangithi ma sokukuthiwa Christmas khona phana ngidinga umuntu oyi-one ongabe njalo umuntu esengikwanisa ukuthi nginike imali ngimthengele ukudla ahambe aye ebantwaneni so ekhaya lo nyaka ngikwanisile ukuthi ngikhangele abantu imuli ezimbili njalo futhi but ekushiso sami kumnyaka ozayo ngifuna ukuthi ngidinge lapho engingakwanisa ukuthi ngisapote abantwana abangamankazana especially ama-pads esikolo so angazi uNkulunkulu angasiza umnyaka lo esingenako ngifisa ukuthi kube njalo
ye abantwana laba ubanceda ngaliphi ngokubona kwakho sibili
abantwana laba ngifisa ukubanceda especially abasemakhaya abalabadala abangenelisiwe ukubathengela ama-sanitary pads ibe ngifisa ukuthi ngikwanisa ukuthi ngibathengele ngibahambisele atleast bamhambisele ukwazi ukuthi ngitshiyele ama-pads azamthumba kodwa o-six months la usadinga amanye noma bangaze babe ngu-ten yabokwazi ukuthi ubaphushe for inyanga zonezo kungabanceda kakhulu but laba bokudla ngabantu abasemakhaya emaphandleni endaweni eziphakathi abangenelisi ukuthola ukuthi bazisizele emuntu
ye manje ubona nzane uzathola ngaphi konke khonokho ofisa ukuthi ukwenzela abantu
mina umsebenzi engisebenzayo ngisebenzela abantu so what I always do always ukuthi lapho engisebenza khona I always get the tips amathiphi enganikwa ngabantu imali zangikhona i-carisiningi angavamanga ukuzisebenzisa ngiyazibeka aside nisakhumulethi nxa isekwanisa ukuthi kuthengi ikhombo esikubiza kuthi ikhombo ngiyahamba ngiyothenga ikhombo ngiyifake endlini ngiyade ngikwazi ukuthi atleast ikhombo for one thing I already got it so yikho engizaxalisa ukuthi ngikwenze for ama-pads abantwana besikolo angilesi ma ngingatholi umuntu ongangizwela kubalandeli athi hhayi madube thatha nasithubulalayo ngivelele ebantwaneni bakho ngingathaba kakhulu
ye abafisa ukuthi bawuncedise bangakuthola ngaphi madube
abafisa ukuthi bangincedise bangangithola ecingweni lwami lebhatshwano le-whatsapp +26771702271 +26771702271 or ku-email yami ethi dubesakhile@617gmail.com
ye phosela okugcina mama
hayi mhlawumbe kubonga kakhulu abalandeli be-studio 7 bafisele umnyaka omutsha ahead sithanda ukuthi sikhangele kakhulu omama basemakhaya basebabonga kakhulu ngokuhlala labantwana singabantwana babo sisemazweni basikhuleke kwenze itshintsho lethibendi sikwanisa ukuhlangana labo njalo
unkosikazi Sakhile ne ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana sicoxe laye eseGaborone kwezemidlalo intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha indaba ebezihamba phambili kwezemidlalo lonyaka
kube lokujabula ngokukhulu kubalandeli kanye nalabo abaphatheke kumdlalo wenguqu ngenyanga kaNtulikazi lapho kususwe khona isijeziso esokuba eZimbabwe lingaphatheki kwinhlelo zeFederation of International Football Association iFIFA ekhuluma ngemva kokuba iqembu leZimbabwe limenywe ukuyadlala kwele Botswana ngemva kokuvunyelwa kwalo ukudlala lamanye amazwe umdlali weqembu lesizwe uPeter Muduwa uveze ukuthokoza okukhulu ngalesi sehlakalo
ethabisa cause zeZimbabweans siyafuna ukuthi sibuke i-national team and nxa i-national team ikhona kuyanceda lama clubs ukuthi bayimprove because wonke umuntu uyafudla i-national team akona umuntu uyafudla leZimbabwe siyathaba kakhulu
inhlangano yeFIFA ibimisele leZimbabwe ukuphatheka kunhlelo zalo ngenyaka kanhlola njango 2022 ngemva kokuba kube lokungenela kukahulumende ekusebenzeni kwenhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA inhlangano yeFIFA ikhethe i-committee ekhokhelwa ngoLincoln Mntasa ukuba ikhokhele umdlalo wenguqu kweZimbabwe ukuze kube ngomnyaka ozayo lapho kuzaqutshwa khona ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kusenjalo iqembu lenkezi Platinum Hill elizamela ilizwe komncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa isicoco seLeague ukuthi yele Dynamos lona lizaphatheka kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngemva kokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup sikhangele umdlalo wekhilikithi iqembu labe siliyisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidanisa abalandeli balo lonyaka ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ikantela besifazane lona liqhube ngcono yintathela izindaba ezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi kumele iqembu labe silisa liqale phansi ukuze lingaqhubekele phambili siba inhlekisa
mama khona kungcono ngoba bona bazama sibili baqualified le Cricket World Cup T20 okusho ukuthi kungcono ama chevrons wona sokumele kubuyele kuma drawing boards qalise ukukhala abafana abadlala kuhle udomestic cricket kube yibo abadlala national team
umqeqetshi Houghton nochiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamazwe abalisa Uganda kanye leNamibia kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elaziwa ngokuthi Lady Chevrons lona lisaselalo ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 ngemva kokunqoba kumidlalo yezwekazi lase-Africa njalo kuzamele liphumelele kumidlalo ye-Global Qualifier eza kuba khona ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga liphutshelise endaweni yeChumi lantathu kumncintiswano weNetball World Cup oqhutshelwe elizweni leSouth Africa phakathi komnyaka ngokwesibili ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyancintisa kumidlalo yezwe zomhlaba njalo osakhulayo nokuthaba moyo uthi lokhu kutshengisa ukuba ikusasa yalo mdlalo inhle kakhulu
akusiyo into encane ukuyadlala kuWorld Cup and kutshengisa ukuthi italente likhona eZimbabwe
iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga lona liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano weAfrican Netball Championship seqhutshelwe kweBotswana ensukwini ezidluleyo leli qembu laziwa ngegama elithi Golden Gems ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini
Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo labangane bebafisela umnyaka omutsha.
Linjani linjani lonke. Odibingelelayo ugogo wa GP lapha esizinda. Bingelela ikakhulu abana bami abasegold. Okhonsan Ndebele, oDan Ndebele, oGebron Ndebele, oStin Ndebele. Ngiyabingelela lonke labanye njengabe ngibakhohliwe lo mntanami uTerence Ajiti lonkosikazi wakhe lo mzukulu wami uAlifa bese ngibuya-ke ngapha ngece ngetsholotsho ngale ngibingelele osamlamli othuboyi ogodisi osano ukuthi linjani khona ngapho lo malume namakhosikazi akhe usabheki ukuthi linjani khona ngapho hhayi bakithi ngiyalibingelela ngikhisa umuntu bana lidlale njani lisise lomnyaka omutsha bakithi bathandekayo siyakwazi ukube kuhlungu zulu ilanga litshisa inkosi sibusisile sisesidlala ikhisimu sabona izulu lilime phela lingayekeli ukulima bakithi bathandekayo engani ngangena umnyaka omutsha lingabaphilileyo lonke
lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 ebulisa izihlobo labangane lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk olulandelayo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngezifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2024 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.